abazali abaningi kanye lababalisi bahlabe omkhulu umkhosi nyakenye le indlela yokufundisa kumbe icurriculum isethulwa ngobe ngumphathi ntambo wemfundo ngaleso sikhathi umnumzana Lazarus Lokora uthe ngokuguqulwa kukahulumende kwafaka umphathi ntambo omutsha abantu abaningi bathaba benekana ukuthi le icurriculum isizaguqulwa kubuyele kwendala kodwa akubanga njalo umnumzana Wellington Msipa omunye walaba bazali uthi uhulumende kumele ananzelele ukuthi icurriculum le ingakhohlwa abasemaphandleni.
Uhulumende kumele alungise kube lama resources ngoba icurriculum le izavula umehluko omkhulu phakathi kwezifundo ezifunda edolobheni lasemakhaya. Abasemakhaya abala mali yokuthenga omakhala enkukhwini lama laptop angkhona.
Omunye njalo umzali umnumzana Tafatswa eBet uthe bona njengabazali abala imali yokuthenga inengi yempahla njengamakhompyutha esifunakala ukuthi abantwana bafunde ngendlela entsha.
Bathi thina sithi i-new curriculum le ayiyenzi. I-disadvantage esayidini lethu thina imali zokuthenga ama-laptop asizitholi. Isimo zethu seZimbabwe njengoba lisibona sinzima, izinto zakhona zokuthi besebenzise lawo esowathi ngama-inputs kuyabe kungekho. So kugcina kusiba i-disadvantage ebantwaneni. At the end of the day basebefundiswa kunyela practical.
Umbalisi unkosikazi Primrose Vanda yena uthe icurriculum le entsha inhle kodwa iphangiselwe njalo uhulumende bekumele aqale ebeke eceleni imali yakhona andubana aqhubele lohlelo.
I-new curriculum i-rights kakhulu ngoba wonke umntwana uyagoqelwa phakathi. O-gifted eklasini longekho gifted eklasini usesenelisa ukuthi athole okokwenza laye. Nxa kusasa yakhe ethe yaphumelela wenelisa ukuthi kumbe abe ngekho gifted eklasini kodwa nxa enelisa ukuthi agijime kumbe ukuthi adlale eminye imidlalo enjenge-art and culture umntwana lwana uyabe eseyiphumelela.
Unkosikazi Sibanda uphinde wathi ababalisi kumele bafundiswe indlela lezi ezintsha ngoba labo bengazilutho ngalokhu.
Ababalisini it's a challenge kakhulu ngoba abaningi basadinga ukuthi bayenze like ama-staff development ama-workshops bafundiswe ngayo i-new curriculum naleyi. Abanye bayazi even yona ikhompyutha engumbalisi kodwa kunje sokumele ayifundise futhi eklasini okuyinto futhi esenzima kakhulu lebazalini.
Unkosikazi Sandisiwe Mlotshwa ungumbalisi kwesinye isikolo eseHarare yena uthi uhulumende kumele ancede isikhathi sasekhona ngoba akula mzali othanda ukubona umntwana engaphumeleli ezifundweni zakhe ngenxa ye-curriculum le entsha.
Njengabazali sithi uhulumende sokufuze enze kube lula ebantwaneni ngoba i-curriculum le entsha ayikazwisisekiwo. Uminista lowo muntu sokufuze ayenze kuzwakale ebantwaneni bancedeke. Asifuni ukubhadala amafizi abantwana abasuke befeyile.
Ugatsha lukahulumende lezemfundo lusungile uhlelo olusha lokufundisa izifundo osokulethe ukungazwisisi lokukhonona ebazalini kanye lababalisi abangayizwisisiyo. I-curriculum entsha le kumele isithu 7 ngiseHarare ngingikhipho nibhebhe.